inumber esilayo thina kuma-investigations ethu sibona 1500 iyiyo inumber egoqela wonke umuntu ohambe ku-primary election ezanup f sibona inumber yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala iningi labantu bebethenjisa ukudla abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama-candidates ezanup f ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanye amabandla sengikhulumela nje amanye amabandla kobulawa asikazisikuze ukuthi kuthiwa abantu bathatha ezindaweni yabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha kobulawa ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izanup f ayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayeleliyo thina ukuthi ingakhokhela uzulu lapha ezimbabwe umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikhole ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobugqibi abantu abatheza abantu kwemanye amadolobhu angazani izinkuni ye asibona kuyangisa kakhulu lokho kwenziwe yizanup f lokunxa sokukhulunywa kusunday news okhulunywa angazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanup f kukanti-ke idemocracy yinto ezondwa kakhulu kuzanup f
siyabona ukubana bakhona abanye abebandla lezanup f ababengamalunga omanyano we-MDC alliance libona ungani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole amavoti kumbe izikhundla eziningi kakhulu kuma-councillors esikesi kubone kweminye iminyaka
hhayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kukobulawayo kukontuthu ziyathunqa kondonga ziwele lapha so lokho hhayi inkomo ingazala umuntu into nje engayenzakala yikuthi izanup f ingathola kwesinye isikhathi kubosenate kodwa iyabe ithola nje ingxenye kodwa unqoba kobulawayo hhatshi izifiso ya lezo izifiso zikathemba lowamukela ngeke yanqoba i-citizens coalition for change izanup f bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwe-jok i-joint operations com bakhuluma egcekeni bakhuluma mgceke intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuza laphana bazatshelwa behle bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimi ongaso lwesindebele bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa amabutho kanti-ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke amabutho kaso wezanup f izimbabwe defense forces ngeyomuntu wonke ama-defense forces kumele alandele okukazulu hathi okomuntu oyedwa kumbeni ibandla elilodwa njalo thina njengebandla azange sitsho ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizanup f elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezanup f namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivoti lokhu ukuthi bayavotela bani hhayi siza kubona ngesikhathi sevoti kodwa engakutsho kathesi yikuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izanup f inganqoba kontuthu ziyathunqa hhayi inkomo ingazala umuntu